So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 1 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka.
EZimbabwe liza manyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya kuthi eziningi sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yecoronavirus.
Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga ngoba abantu sebetshona besezindlini.
Abaphila ngokuthengisa bakhala ngokuthi uncedo abaluthenjiswe nguhulumende abakalufinyeleli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabantu abaphose bangene kumakhulu ayisikhombisa 672 abahlolwe umkhuhlane lo izolo abedlula amakhulu amane batholakale bengelawo. Impumela yokuhlolwa kwabangamakhulu edlula amabili 261 abahlala eHarare ayikaziwa. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 233,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.3 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abantu abangu 37,402 njalo wabulala abangu 1,598. Asebesindile bangu 12,248. Direct from Washington, the voice of America, VOA. EZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ikhefu lezisebenzi eleWorkers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya njalo eziningi sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU ithi lanxa imisebenzi ibivele isilela eZimbabwe, umkhuhlane lo wenze umumo waba mubi ngamandla. Ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane lo sokudale ukuthi abantu abanengi abaphila ngokuphanda bathwale gadalala ngoba bengaselandlela zokuziphilisa. Amankampani amanengi lawo abikwa esesehluleka ukubhadala izisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena othi kuyadanisa ukuthi ikhefu lezisebenzi leli linanzwa esikhathini esinje.
Besingakukhangelelanga sibili ukuthi singehluleka ukubuthana mhlaka 1 May sithakazelela ilanga eliqakatheke kangaka. Besingakuboni lokho kusenzakala. esingakutsho singathi nje yisifundiso esikhulu kakhulu ukuthi abantu kabahlale bezilungiselele. Ikusasa phela ayiyazakali ukuthi imi njani. Aluba nje umnyaka uthe uqamuka sikwazi, aluba sasizakwazi ukuthi nxa sokuthe kwabanje singenzani. Ngokubona kwethu isifundiso, sifundile, akufanelanga ke bese sikhala nje sigoqe izandla. Sokufanele siziphakamise phela njengezisebenzi. Ngenziwani ukuthi sibe sesisakha inhlanganiso eziqinileyo, inhlanganiso ezizakuthi nxa ama-members ke kumbuzulu esehlangene le ndaba enje kube zinhlanganiso ezikwanisa ke ukunceda. Kufaneleke njengezisebenzi sibambane sakhe lezo nhlanganiso.
Kukhona yini ongakutsho kuhulumende ngalolu suku?
Sibona ke engani ke ohulumende abathize ungani bajunyiwe ngomkhuhlane lowo. Kade bengalungiselelanga. Sibone izibhedlela zingekho, imbheda ingekho ezibhedlela, amaphilisi engekho, imtshina efunakalayo ingekho. Kuyisifundiso ukuthi asigcine nini phela, sigcinela ikusasa. Singathi ngesilungu ama-reserves phela ukuthi njengoba ama-company esebhidlika sibanikani njengelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Inengi lithi lanxa uhulumende esithi sesungule inhlelo ezithile zokuphathisa uzulu ngesikhathi lesi ilizwe livaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umahluko awukacaci ngoba ukudla, amanzi, imali lokunye kulokhu kungabambeki. Inhlelo lezi zigoqela olokuthengisela abantu impuphu bese zindlini, njalo uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo ukudla lemali. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abakazifinyeleli zonke lezinhlelo.
Uhlupho olukhona ke ukuthi imisebenzi yethu imile. Njengabantu abaphila ngokuzisebenza, khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini. Kutsho ukuthi ke means of livelihood has been seriously affected. Abantu sebetshona behleze ezindlini, ababelakho ababekulondolozile sokuphelile. Enye into esihlukuluzayo ukuthi sithenjiswe ke i-cushioning allowance kumbe i-COVID-19 mitigation fund le ekhulunywe ngayo nge-phase 1 ye-lockdown. Kodwa ke sacelwa ke ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa ke sihambise ke ama-details ethu through ama-associations esisebenza ngaphansi kwa uhulumende ke uza ukuthi ke ancedise laba bantu abalahlekelwe inzuzo ngemali ke okuthiwa ke i-cushioning allowance. Leyo mali lokho ekhulunyweyo asikayitholi. Besibuza nje amalunga ethu kuma-wards phose wonke akabulawayo ukuthi kambe ukhona oseyizuzile yini. Thina kwethu i-organization association lama-members akakho sethe wayithola leyo mali. Kanti njalo into esihlukuluzayo ukuthi leyo mali ngokuzwa kwethu kukhulunywa nge-200 pound. I-200 pound kambe nxa sikhangele i-21 days ingaphilisa umuntu na? Besifisa ukuthi nga uhulumende layo uyenza nje ahambelane lesikubona kubomakhelwana bethu amazi sakhelane la ukuthi at least nxa bengathi i-family ngayinye yine equivalent ye-50 kg impufu ama-cooking oil ukudla nje okungenza abantu baphile okwesibanga soneso ese-21 days. Kungenjalo sibona uhlupho olukhulu kakhulu ezindlini lapha, indlala sibili sicalisa ukuthi ihlasela abantu.
Ukuxotshwa kwenu ku-5th Avenue koBulawayo kuliphambanise njani njengabantu abathengisayo?
Iningi lamalunga ethwa laphana sebedilikelwe ke indlela zokuphila, indawo akade bephila kiyo, indawo ekade ilama-customers abo. Sisola ke futhi khonokho ukuthi uhulumende kazange anike lama-councils, anike kanye lathi ithuba lokuthi sizilungiselele, kumbe sinike ithuba lokuthi basibize lathi sibe lokunye singakutsho, like esingathi ngamanye amazwi i-stakeholder involvement, ukuthi basinxuse kulowo mhlangano lathi siye elwa sinikwe inothisi eyaneleyo ngaleli nyathelo uhulumende aselithatha. Sibona ingani lokho ikubamba abantu ngendlela embi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa iBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla sezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Yena othi lanxa abanye bekhala bakhona asebelutholile uncedo kuhulumende.
Akula hulumende sibile singathi for sure sibili uzabe eredi nanxa kubuya lokhu akubambe. Kodwa lokhu imizamo esiyibonayo eyenziwa nguhulumende wethu eZimbabwe iyatshengisa sibili ukuthi hayi khonokhu okukhona abangabe belakho bayazama ngamandla wonke ukuthi kona kube kubambeke kwehle kuye phansi. Siyabona bayazama indaba zama-PPEs, siyabona bayazama indaba zendawo lapho kuthiwa khona ngama-isolation centers, bayazama sibili. Kuyabe kunzima singela lutho, kodwa kunoko khona hayi bayazama sibili. Lapho lathi kumele sike sibatshayele ihlombe, ye akusoze kube 100% kodwa hayi ukuzama bayazama.
Ubona kusenzakalani kumnotho welizwe ikakhulu kwezamabhizimusi lakunhlelo zemali?
Ngemva kwe-COVID-19 impilo ayisoze yafa futhi yaba njengalokhu ebeyikho khona singakafiki kulesi sigaba. Abaningi bazalahlekelwa imisebenzi, amabhizinisi amaningi azavala ayihleke ukuvula, imali izatshabalala. Lokhu akuqondananga leZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele. So kuningi sibili okuzaguquka, kuningi njalo ongasoze kwabuya futhi kwaba njengoba yikho lokhu obekuyikho khona. So kudingakala ke kubana sibophe amabhandi, sibophe amajambo, sizilungiselele. Akusoze kube yimpilo efana nayo sibili nxa siqeda ukulwisana nalo mkhuhlane lo legciwane leli ele-coronavirus. Kuzaba nzima kakhulu sibili, kodwa ke singabambanani sonke sizame ukubana sikhangele ezentuthuko hashi ezepolitiki. Singazama ukuthi kona sidobhe lapha lalapha lalaphana, noma nje njengoba ngisitsho impilo ayisoze yafa yaba njengakhonaku eyebe iyikho khona singakafiki kubangaleli elegciwane le-COVID-19. Abelungu bathi kona life will never be the same again.
Umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sezanu-PF. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Mozambique izolo njengomkhokheli wogatsha olubona ngezomvikela kumanyano weSADC. Lapho akhulumisane khona losowabo wakulelo lizwe umongameli Philippe Nyusi ngodaba lwabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo asebevuke eseganga kwele Mozambique. Kunsukwana ezedluleyo amasotsha akulelo lizwe abulale abahlamuki abafika phose amakhulu amabili ngemva kokuba bebulele izakhamizi. Ngokwesibili ukuthi uMnangagwa asuke elizweni selokhu lavalwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa ubikwa esebenzise indizamtshina yokweboleka ehlawulelwa ngemali enengi kakhulu ngehola linye. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla.
Kanti umongameli angithi kumele akhangele ukuthi isizwe sakhe simi njani, siphepha njani, senqabela njani umkhuhlane lokhona. Kakuswelakali ngitsho kancane ukuthi abaphathi ntambo kumbe abaphathi bamazwe womongameli ingabe ngobani badlalise bachithe isikhathi besiyakhangela ezakomakhelwane khona lapha egumeni labo kusishamalangabi ethusayo. Uhamba kwakhe khonale kuyafika kwenzeni, uzahamba ayibona labo ukuthi abaqeda abantu akhulumisane labo kumbe kuyaxoxa njengoba nje vele ixoxelwa ukuthi kuthiwa kulalaba abadlulisa amalawu ngahlale phansi ekhaya njengobaba womuzi, lokhu uza kubona umbhuqazwe lo ungedlula.
Kodwa nxa sikhangele udaba alulandayo, asodaba oluphuthumayo kakhulu na olungayenza ukuthi ahambe ngesikhathi lesi ese-COVID-19.
Ayikusilo daba olungachithelwa imali yelizwe engekho, abantu bengela ama-gloves bengalala ukuthi ayi-protective clothing bezambatho zokuzivikela emkhuhlaneni lo. Kuyethathwa iflemachina ilanda kuyakhuluma udaba olungelani laleli lizwe. Ukudlelana kwabakhokheli bamazwe, yebo siyakubona kuqakathekile, kodwa akulanto engaqakatheka kwedlula impilo yabantu bonabo bakhokhelayo. Abantu laba bangasala bengenelwa isifo leso nosuthethe imali yonke chitha usiya khona le ngendiza yokubolekwa. Nxa ulonembeza kambe uza kuzwa njani? Into le kakuswelakali ukuthi alubhade njengoba ngitshile. Kakukhulunyiswane ngobucwepheshi bakulezi nsuku indaba iphele, ngoba akula muntu ngitsho lwedwa okumele aphumele ngaphandle kwelizwe. Engathi thina nanku sikhona ezindlini, amabutho amapholisa kuyanyakazela laba bantu ahlalana ezindlini, hlalana ezindlini. Kanti angithi nxa ungumthetho kumele uqalise ubonakala ngayo ukuthi yena wenza njani. Ayisiko kuhlala egumeni lokhu uhamba uyengaphandle lowamazwe usiyakhuluma indaba ezingelani labantu bakho. Ezinye indaba uyaziyekela uzibeka isikhupha uthi usukhuluma ngazo nxa isikhathi sifikile. Hatsho kwakhathesi okwakhathesi bonke abakhokeli bamazwe ngabahlale phansi bachume emazweni abo banakekele abantu laba ababakhokhelayo.
Khonoko okwenziwa ngumongameli siyabona ukuthi ngokwesibili ephuma phandle kwelizwe ngesikhathi ilizwe lona kuthiwa livaliwe. Kungakho utshengisani lokho?
Ukuphuma ilizwe kuthiwa livaliwe kutshengisele ukuthi livalelwe abanye, yena kayisiwe walapha ngoba ngabe ngowalapha andila enxa yelapha kuvalwa ilizwe kuvalelwa wonke umuntu. Kutshengisela ukuthi vele kanandaba lokuthi kwenzakalani kwabanye abantu.
Umnumzana Thande Kozintimkandla ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kase nelisanga ukukhuluma lesikhulumele sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo udinga imali engange 22.75 million US dollars eyokuqhuba inhlelo ezizaqeda udubo lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Iphephandaba leHerald lona libika ukuthi uhulumende uzakhulula ezinye njalo izibotshwa phansi kohlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuxolela abapikayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
linjani basakazi abahle baka Studio 7. Ngibulise nje nabalaleli, ngithanda ukudlulisa nje okuncane okusenhlizweni yami, ukuthi kathi indaba lomkhuhlane nanku yangena we-corona, indaba kathi umkhuhlane lo uma ungena kukhitshwa amaphoyisa ngokuningi, kukhitshwa namasosha, ukuthi kathi lomkhuhlane udinga izibhamu nokuthi abantu bechaywe, noma lomkhuhlane udinga ukuthi uhulumeni akhuphe yena umuthi omningi awufake ezibhedlela, kakhulu-ke ezabelweni zakithi komthwakazi awufake nje ezibhedlela umuthi ugcwale nje indawo yonke, ukuthi abagulayo bekwazi ukulatshwa, eqhathe namanesi futhi akuyakwazi ukubhadala odokotela namanesi, bekwazi ukuthi besebenze labo bantu besize imphefumulo yabantu abasebebanjwe ile corona. Sicela ukuthi-ke lapho umnangagwa ayibhekisise kahle le ndawo, cetha umnangagwa ayibhekisise kahle le ndaba mpela, yikho nje okusenhlizweni yami. Nami ngiyabonga kulokho. Mthandeni uMasiza, ngiseKresta, ngiseJohannesburg ngaseKresta ngokuhlala. Mthandeni lo, ngiyabonga.
Ayibonani basakazi beStudio 7, mina igama lami nguThembelani Dlamini, ngiseBotswana. Hayi, uhulumende siyakubona lokho, thina abanye siseBotswana sibesilesifiso sokuhamba ekhaya, kodwa-ke manje okwakathesi akusacaci-ke njengobana sokungezelela i-21 days phezu kwe-14. Asikwazi ukuthi kungabe kuliqiniso okunganani lokho ukuthi sokuthiwa 21 days. Manje i-21 days lezi useZimbabwe ngendlela okuyisimo ngakhona, ngizibuza ukuthi khona kuyabe kunjani-ke. Silesifiso sokuthi sibuyele lathi ekhaya, cause i-lockdown leyi senzele kuhle thina abanye lapha silapha, asazi ukuthi kuyavela ngani. Hayi, inkosi libuse beStudio 7 nezomsebenzi ocacayo.
Salibonani basakazi beStudio 7, salibonani maZimbabwe. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseMpo eNzekweneni. Engikhala ngakho mina kakhulu bakithi lulwazi, ukuthi abantu kabatholiswe ulwazi, abantu kabatholiswe ulwazi ngalo umkhuhlane osihlaseleyo bakithi, ngoba kunzima kangakanani ukuthi umuntu efe engazi ukuthi ubulawa yini. Kanti-ke nxa abantu bengatholiswa ulwazi, bebekwazi ukuthi noma behamba noma besenzani kulento enje ethelelana ngale indlela enje. So siyacela bakithi ukuthi asitholeni abantu abangaba lolwazi olujulileyo. Yebo, khonoko kuncane siyakuzwa, lathi sizame ukubabonisa abanye sibabonayo ukuthi hayi bakithi kulento enje, kodwa-ke besicela ulwazi olujulileyo ukuthi umuntu ebekwazi ukuthi ezweni kulo mkhuhlane onje uthelelana ngendlela enje, ngingazivikela kanjani ukuthi ngingatholi lo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Linjani bantu bakithi? Hheyi, sezwa kuyakhalwa lapha emakhaya. Hheyi, sezwa kuyakhalwa kwelakithi. Hhayi, kunzima impela. Hhayi, mina ngiseGoli ngikhuluma, ngiwumondli ndebele Plumtree. Kodwa kwamanje ngiseGoli, hhayi, siyacelisa ukuthi uhulumeni nalo nangagwe zama nje ukuthi nikele abantu izinto zokudla, abantu bephile, ngoba esikhathini samanje kunzima. Hhayi, siyacela nje lasemakhaya khaya ama-reserve ifikelele, ayisiza rati ogogo bethu khona lati, ngoba eGoli sivalelwe lapha kunzima. Hhayi, ngiyabonga, ngiyishiya khonapho.
Ebengicela ngiyake ngizwe nje uDonald Ncube endabuka eGwanda odlala ngiseSouth Africa. Ngiyake ngizwe ezabanye zibalwa kwaStudio 7, ezami nje hhawu sengiyazifake, hhayi azibalwa. Ngibengicela sibili kakhulu, ngoba ngiyalibonile izwe lakithi liphansi kakhulu ngezomnotho, ngoba hheyi siyabona lapha eSouth Africa njengoba ifake i-shutdown nje, wonke umuntu uyahola, uyathola ukudla baphi ukudla. Kithi nje ifakiwe nje akula muntu othola ukudla nje, abantu bazodla amacimbi nje ezindlini. Ongenawo uzobulawa indlala, mathi uyaphuma phandle nanka amapolisa namasosha asekhona ngembongo. Siyacela nje ukuthi hayi, ubaba uMnangagwa nje ayikhathe le nto le. Siyazi ukuthi khona isifo sikhona, njalo akula muntu ongathanda ukufa, kodwa kuzoba buhlungu futhi ukuthi ulambe usendlini ungakwazi ukuphuma. Ngothi uyaphuma phandle uhlangane nezilwane sezikhona, uthi uyafuna impupha uyithole mashop. Siyacela nje ukuthi nqabe eyakuzwa naye azame ukusiza nje, asisizele abantu bakithi abenesihlelo, ngoba siyazi bona nabo chiwenga abanayo le ndaba, ngoba badla zona imali zethu ezelizweke, ezabantu ezelizweke, ngoba badla mahara, amashopu athengelwa mahara ilizwe laba abantu ke abangakwazi ukusizwa ililizweke.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Africa lithi abantu abangamakhulu phose amathathu 297 babanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Lokhu kukhuphule inani labalomkhuhlane lo kulelo zwe laya ku-5,647. Uhulumende wakwele DRC yena uthi umnotho walelo lizwe ukhangelelwe ukufiphala lonyaka ngenxa yomthelela we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebelahlekelwe imisebenzi kuleli lizwe ngenxa ye-coronavirus kumaviki ayisithupha edluleyo selisedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30.3 million. Umnotho welizwe wona usufiphele ngesilinganiso esiphose singene kokuhlanu ekhulwini i-4.8%. Ngumadlela Skobokobo ehamba loba jila behlabela kamnandi lapho ingoma ethi khumbule khaya. ukuzipheta ezekuseni zikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokhu likumachumi amane, kuthi asebebulewe ngumkhuhlane lo emhlabeni jikelele sebeku-233,000. Ele Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ikhefu lezisebenzi ele Workers Day namuhla. Izisebenzi eziningi zihlezi ngekhaya, njalo ezinye sezilahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela viki isiqalisile. Lani libe lempela viki enhle. Yimi owenu uNtungamilinkomo.